siyabonga dadewethu, siyabonga balaleli besike umhlangano omkhulu namhlanje esiganda lapha siyo introduce khona icandidate yethu yebubi uzenzile kumele umphakathi. Uhambe kuhle kakhulu abantu bebezile njalo ubeqoqele amajaha asakhulayo adlala ibhola umdlalo webhola lapho okade kudlala khona amaqembu angafika khona amane. Njalo abadala bajabule kakhulu besibona njengebandla sikhuluma ngezinto ezibahluphayo okweminyaka engu-38. Umbuzo omkhulu abasibuze wona yikuthi kathi sasivele singaphi bephakathi kwenkangala leyi asebenzeliswe kiyo ngamabandla anjengezanzibe-MTC sanagumede ukhankasela ukuba lilunga lephalamende ebuka constituency. Abadala bajabule kakhulu baze baveza ukuthi uClifford lo sibandla akade khona emelezano bebembona izethutha ebadaleni bafike babuze ukuthi selibona nya abadala kungela development abenzela yona.
Ye, elingathi yikho kukhathazayo kakhulu kulesi sigaba kuyini elifuna ukuthi
ilungalelela dadewethu ukuthi indawo le yebubi inothe kakhulu ngezenjiwayo phansi esingathina ligolide kodwa kumangalisa abadala yikuthi abalama license okugebha igolide bonke bavele emashonalendi iningi nabo abasebenza khona ukugebha imigodi bavela khona le mashonalendi abantu bangapha abalawo ama license okuthola ama mines kanti labantu ababo ngabasebenzi emigodini yangkhona sokwala lasemahofisini kahulumende baveze futhi lokukhathazeka ngezikolo zonke ezikhona kweli constituency ikakhulu kumfundo yaphansi eprimary lapho kufundisa khona othisha besishoneni.
Bamamukele njani uNkosazana Gumede khona ngayo?
Abantu bamamukele ngendabulo enkulu baze bathi ukuthi njengoba seliqalile ukufika kithi siyalinika usekelo lonke kasikhangelelanga ukuthi lani singalisapota kumbe singalivotela lisibalekele njengala amanye amabandla abesiwavotela lize liwabone ngomnyaka we-5 olandelayo sebezocela ukuvotelwa futhi.
Ezigabeni zonke elihamba kuzo liyamukelwa ngokunjalo yini?
Siyamukelwa ngenjabulo enkulu kakhulu abantu besibuza ukuthi kadivele sasingathi loba nje indawo eziningi uthole ukuthi abantu bayebethuselwe izanu PF kakhulu isebenzisa osobhuku betshelwa ukuthi abazavotela ibandla lethu kumbe abazakhanya bebonakala befuna ukusekela ibandla lethu bazaqotshwa ezigabeni kodwa ngaphandle kwalokho abantu bakithi bayafika usekelo njalo bayathembisa ukuthi hayi bakhathele ngezanu PF lamabandla anjengabo-MTC. Come 30 July, they will vote for Ivan Dalaba in charge of the public party.